i-decision le ephuma e-court ichiye abantu abaningi bedidekile be-confused bengazwisisi ukuthi kuhamba njani. Okwakathesi ngibona ngani ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzane uNelson Chamisa selifike ezingeni lokuthi-ke lihlale phansi licabangisise ukuthi njengoba i-high court isithe lona kalizange limiswe ngokusemthethweni ngendlela eyilo ayeliyokuthi alikhonstitutwanga kuhle, alingi sokumele bebuyele behlala phansi belandele into ngendlela maybe engani iqondile ngokwemthethweni nothi nje ngokokuthakazelelwa ngabantu. Kwenza i-constitution entsha iphume lidiklare i-MDC alliance ibe libandla elitsha elizimele lodwa elingelani le-MDCT engabe yathiwa ngubaba uTsvangirai kumbe ekhokhelwa nguThokozani Khube. Yizindlela ukuthi ibandla leli liphumelele liye phambili ngoba lokho lilwisana le-decision leyi lilwisana loKhube ngayo le ndaba. Amboni kusiyafika ukuthi kuyalinceda ngani sisama-elections lawo elokhu esondela.
Sibonile njalo inkokheli esanda ukukhethwa ku-standing committee yebandla leli ngaphambilini kwesinqumo somthethwandaba. Ubone ngani laso singengezelela ekudaleni ingxabangxoza kuleli bandla?
UMahere ujoyine iparty ngoJuni ngomnyaka ophelileyo, kakabi lo mnyaka esephathini. Ngokubona kwabantu abaningi hhayi akakayizwisisi lokuthi MDC yini, imi njani, iyangaphi, kusuka ngani. And ngesikhathi esinje kunokuxokozela okungaka sinke kube liphutha elikhulu kakhulu. Njalo lokuthi sithathe ubaba uMafa abe ngumsekeli wakhe futhi ngibona ngelinye iphutha ukuthi na ubaba uMafa nguye ofake uthathe usekretary wokuyaqoqa ibandla emaphandleni kunokuthatha umfana omutho onkanqwehethi Mosi Dziba ukuthi kuthiwe ayeqoqa ibandla emaphandleni. Ngakade sokunzima uthi Dziba bengasebenza ngcono lo Mahere. Ingxenye bebengaphosa lizami kodwa hhayi la ikaMahere hhayi kabayicabangisile kuhle, bakhona abantu abasizinti kwi-MDC abangaba izikhulumeli zephathi.
Lona ibandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khube ubona lisiba labantu abaningi abazabuya kulo, njalo lokhu kutshona kubandla le-ZANU-PF?
Abalolwazi into yokuthunzile bathi ipolitiki umdlalo wamanamba. Bakhona abazaphuma ku-MDC kaNelson Chamisa bejoyine uKhube njengoba sesibabona lama-MP ikakhulu kwi-leadership khonakale banange futhi abanye abazaphuma ngoba bebona uKhube ephethe amandla e-court order ezamncedisa ukulwisa uThamisa, especially abasephalamenti ingxenye abazafuna ukuprotekta indawo zabo ephalamenti. Khona lokho kuza cause i-confusion enkulu kakhulu ku-MDC kaChamisa and kungaya kwi-affect sisiya kuma-election ka-2023 ngoba iphathi izahamba idabukile kukanti kufuneka ukuthi iphathi le ibambane. So kule ndawo eziningi lapho iZANU PF ifike iwine khona kodwa usuyabala amavoti eZANU ubone emalutshwane kula ma-MDC wonke ayabe ehlukile, kuyaqinisa iqembu leZANU PF. Njalo abantu phandle na nxa bebona kulokuxokozela okungaka le-confusion yonke leyi bahle bathi i-MDC ngumdlalo. So sebecabanga ukuthi hayi ngcono sizihlalele leZANU yangibona yena leyo kuthi ngako lesikhathi i-MDC ihlale phansi ngokuphangisa lihlanganisa amakhanda ndawo kuphuma inxa kuvuma into eyodwa ngoba wonke umuntu uyafunakala ku-politics bathi igame yamanamba abakabakuqondisa indaba yabo sibona ukuthi kuphuma into eyodwa.